Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7 yesonto mhlaka 3 kuNtulikazi 2022 uKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
I want to get message size in this even about MCB and Amatamatus.
Izitolo eziningi labathengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni kabasalwamukeli idola leZimbabwe.
Ibandla asethembisa ukuthi uzalibulala athathe impilo zalo libandla lemthwakazi Republic Party. Ke thina ngokunjalo asimesabi.
Umkhokeli webandla lemthwakazi Republic Party uthi kabamesabi umongameli Emmerson Mnangagwa othembisa ukubasusela amanqe.
Umongameli uyabezama ukugcizelela lokukhuluma engabe kubeka ngenye indlela abantu mhlawumbe bangakuzwisisi ngayo. But umongameli uzama ukuthi ame nge-constitution yeZimbabwe. I-constitution yeZimbabwe ithi Zimbabwe is a unitary state.
Ilunga leZANU-PF lithi kuqondile ukwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa othi ilizwe leZimbabwe kalisoze liqunywe.
Imuli yakwethu ilezithelo ezimbi ngesithembu ngoba ukhokho wami ongondlileyo ube yisiphofu engaboni. Unyane wabo kanina wakhe emhlabe amehlo ngosungulo.
Namhla kuhlelo lwamasiko sixoxa ngesithembu. Salethulela izabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izitolo eziningi labathengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni kobulawayo kabasalumukeli idola leZimbabwe. Osomabhizimusi abathengisa amatamatisi izigqoko lokunye emgwaqweni bathi seliphele amandla idola leZimbabwe kulandela ukuvunyelwa kwabantu ukuba bethengise impahla ngamadola eMelika okumele isisindo sawo sihambelane lokwethulwe emkambo wemali nsuku zonke kweleZimbabwe. Nkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla ejeneyo emgwaqweni uthi seliphelile du idola leZimbabwe.
Lethe kwavunyelwa nguhulumende aze akhulume last week uminister ukuthi sokuvunyelwe ukuthi i-US dollar lisebenze njenge-legal tender. Abantu abaningi sebethole ukuthi vele amabhondi asasebenza indawo eziningi. Ungazi ube lalo oliholayo zama ukuthi athenge ngalo uzathola ukuthi intengo nxa uthenga nge-US dollar iyabe iphansi angeza nxa uthenga ngamabhondi. Yikho sokwenza ukuthi lezitolo even abantu nje thina esithengisa izinto ezincane even abathengisa emsikeni amatamatisi sokunzima labo ukuthi balamukele ibhondi ngoba thela iy'mali nje vele engasathengiwe.
Manje kuyasebenzeka khonapho-ke nxa sikhangela wena njengawo othenga uthengisa impahla.
Senza njalo ngikhuluma lami nginje dube vele ibhondi sekuyimali engasayemukeliyo nxa ngithengisa ngoba uhlupho lusekuthini ngingaze ngithengise ngilemukele ibhondi lakhona. Nxa sengihamba ngalo kumele ngiyehoda khona akusela muntu vele olifunayo. Even kuyikuthi nxa ngingathola ama-wholesalers la amakhulu kuyikuthi kule wholesaler elivumayo ufuna ukuthi uyehoda khona kuzamele ukuthi uphathe inqwaba yenqundi yemali ukuthi uyehoda ngalo.
Sengathi vele ibhondi selifile phela.
Hayi selifile ngoba sikhuluma manje nxa sichathanisa le ntengo yokulithenga esingathi thina ku-black market kumele ukuthi ngiphathe imali engange 700 bonds ukuthi ngiyethola idola elilodwa.
Khonokho kwenziwe nguhulumende esithi sokumele kusetshenziswe amadola nxa ukuthi umuntu efisa ezitolo. So kutsho ukuthi vele sokulibulela ibhondla.
Sicabanga ukuthi vele ukuthi uhulumende yena avumele khona lokho ngezinye indlela uveleni besevuma ukuthi izitolo kwaziyilale lelo bhondi. Ngoba sekushitsho ukuthi olikholayo ulihola esekwazi ukuthi uhole imali engasebenziwe. Sekuza ukuthi lo hole i-US dollar nguye esekhangeleka ezitolo engani usenguye inkosi ngoba uzabe ephethe imali ethengayo kulalo okhethe ibhondi.
Unkosazana Pretty Mpofu uthengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni besixoxa laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Anglicon Sibanda, umqondisi wenkampani ye-Green Africa Technologies.
iZimbabwe dollar vele alisasebenzi silisebenzisa ukujusa amafoni kuphela la futhi idatha yeyikhonethi la esithengiswa ngamadola so yonke into nje sisebenza ngamadola okubuhlungu nje ukuthi abasebenzi zikahulumende in particular izisebenzi ziqhubeka zihola yena le eZimbabwe so lama-rate angikhona aqhubeka ehlanya so kwenza impilo yabantu makhaza ikakhulu abasebenza ibe nzima ngoba i-US dollar leli kabaliholi otherwise yonke into nje sithengiswa nge-US dollar
singathi-ke ibhondi sidilekile yini
ngesinye njela umthuli uminister of finance ubevuma ukuthi ibhondi kalisebenzi kuhlupho ohlela ukhona yile ukuthi kungazane kubona kukhona abakwenzayo nxa bekhipha ipha imali lezi ezimbili ukuthi zisebenze ndawonye kuyabe kukhona bona esicabangela ukuthi bayakapula ngakho ngoba kade kumele ukuthi outrightly bahle balikhiphe i-US dollar totally kumbe bavele bakhiphe ibond totally kodwa khona kunxakuthi bagcina sokukhona ubungilimbani ababe bebenza okubadlisayo bona omankutsha yikho bese kusithini abantu makhaza bese beqhubeka behlupheka
pho kuyasebenzeka yini kobulawayo
akusebenzeki i-business ilaw abantu abala mali ai-US dollar lifuna osekumele ulisebenzise ngoba la nxa urun i-business ungayekela ukuchaja ngalo uyaluza so uyangwathengisa ngamabhondi uyathi kusasa usudinga i-US dollar uthole selitshintshile ama-rates akhona so kusebenzeka nzima kakhulu umumo wakhona kawumnandi sibili singaqhubeka sinje kungaba kuzaba nzima
sizakuthiwa-ke kulezi nsuku e-black market idollar lemelika nxa suthenga ibhondi i-1 to 700 kambe kuya ngaphi konke
loko ye selinjalo sibili and liyakhwela kanti esili ku-700 asikwazi emaviki amabili amathathu liyabe seliku enqenzafika kubo 1000 kubo 2000 kuyakhithika nje kuyanyeshuka nje njengendlu yomdaka izulu lisina asikwazi ukuthi kuza kuya ngaphi kodwa kuhluke ukuthi abantu makhaza impilo zabo ziqhubeka zisiba nzima kakhulu
singathi-ke sokubuyele ku-2008 kunjalo
kukabuyeli kangako ngoba impahla zikhona ezitolo kodwa abantu basizabe sizikhangele kusingala mali yokuzithenga kanti ngo-2008 vele manje amashopu wakulama-tishu kuphela so khathesi kuyabe kukhona sibili konke kwele mali yakhe sokusenza impilo yabantu abasebezaphila mnandi ngamasela labantu nje bona abana abathola imali ngendlela ezingayisizo balitholelele i-US dollar kodwa umuntu osebenzayo sibili ovukelayo akuza sikhangela isinku sibone esitolo wehluleka ukusithenga impilo ibe nzima nje kunjalo
umnumzana Angliston Sibanda ngumqondisi wenkampani ye-Green Africa Technologies besixoxa laye ekobulawayo ibandla lemthwakazi Republic Party lithi akumangalisi ukuthuka kwamalunga ebandla leli ngumongameli Emmerson Mnangagwa osekhulume kaningi emphakathini esithi kuzasuselwa amanqe abafuna ukuba kuqunywe ilizwe leZimbabwe. Umnangagwa uthi bonke abakhuluma ngokuqunywa kwelizwe ngamahlongandlebe lezikhohlakali. Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP uthi umnangagwa wethuswa libandla leli.
Ekasalali ngathi njalo uyesaba ngoba siyilona kuphela ibandla kusukisela ngo-1980 kuzofika namhlanje elikhuluma into ngqo ehlupha abantu bakamthwakazi njalo sibonisa ukuthi sikhathele ngokuqhubeka siphila labantu besishoneni ngemva kokuhlanganiswa ngamakhiwa singavumelananga ngo-1923 la ngokubuya sibanjaniswe layo iZimbabwe yiBritain ngo-1980 ngokunjalo kuyakhanya ukuthi njengoba eZimbabwe kulamabandla afika i-100 ezepolitiki kodwa ibandla asezwakale ekhuluma ngokuthi uzaquma insuku zokuphila kwalo labakhokheli bayo labalandeli bayo yimthwakazi Republic Party asikezwa ekhuluma amazwi afana nayo kubone senchamisa i-CCC kubozaphu lamanye amabandla ibandla asethembisa ukuthi uzalibulala athathe impilo zalo libandla lemthwakazi Republic Party ke thina ngokunjalo asimesabi kodwa siyatsho ukuthi ngokwenza lokhu usekhuphule izinga lomzabalazo wethu njalo umhlaba sithi mawubekwazi ukuthi umnangagwa ongumbulali wakhuluma mazafana nayo ngabo 1983-1984 esithi maye kulabo abangasoze behambe ngezimiso zikahulumende insuku zabo zibalwe emhlabeni watsho eceda lapho wathumela umbhuqazwe.
Umoyo uthi okwenziwa ngumnangagwa kuvezwa ukuba uzonda amaNdebele.
Kathesi umnangagwa njengoba umgabe wathi yena yena it was a moment of madness ngo-99 njengoba umnangagwa esefuna ukuhlanya kanje umhlaba uzathula na uthi u-too busy ukuthi ukhangele udaba lwakithi. Ngakho ke sithi hayi, sizimisele kathesi, sithi akalibambe lingachoni umbulalo ngeEmerson Mnangagwa, ngoba kaswe sivuma ukuthi sichaywe sithule, sibulawe sithule, njengalokho kwenzakala nesikhathi kaJoshua Nkomo owathebuzwa ukuthi igugura hundi is it tribal or political. Wathi yena it was political. Thina kasingeke sivume ukuthi lokhu ku-political, sithi naku-tribal, ngoba uMnangagwa ukhuluma ngokuqeda impilo lemphefumulo yabantu besiNdebeleni kuphela.
Umnumzana Efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu uthi kubi okwenziwa nguMnangagwa.
Amazwi anje evele emuntwini owaye ophatheka kakhulu ekubulaweni kwabantu ngesikhathi segugura hundi ayethusa kakhulu, aveza kahle kamhlophe ukuthi abakaboni ukuthi balecala elingakanani labo basezihlalweni labo ababulala abantu ngegugura hundi. Kusho khona njalo ukuthi lokho belenjongo zegugura hundi yabo 1980s. Lokho belenjongo yokuchitha abantu bemathibeleni lemindlezi. Into engamukelekanga yona leyo engasoze yamukeleke ebantwini bemathibeleni, engasoze yamukeleke emhlabeni, engasoze yamukeleke kunoma ngubani olengqondo ezisebenza ngendlela epheleleyo.
Uncube uthi amazwi kaMnangagwa awakhulunywa ngumuntu ophethe isikhundla sikamongameli.
Umuntu esesihlalweni kumele akhulume amagama akhayo, abe ngumuntu ovikela abantu bonke, ngokuba nxa usesihlalweni leso umele ube ngumbusi wabantu oqondileyo, ohlonipha amalungelo abantu, ohlonipha iconstitution, ube lenjongo yokuvikela abantu, kungabi nguwe wethusela abantu, kungabi nguwe ofuna ukuchitha abantu, kungabi nguwe okhuluma amazwi angalunganga, amazwi aveza ukuthi kawulanjonge ezinhle ngabantu. Into enjalo vele kayamukelekanga kancane. Ukuthi ngubani okhulumileyo kakulandaba, kodwa kuba kubi kakhulu uma kuphuma kumongameli wesizwe welizwe enxa threatena abantu esethusela abantu, kuyinto embi kakhulu engamukelekanga, ikakhulu abantu abadlule phakathi kwegugura hundi. Abantu abadlule phakathi kwegugura hundi ayengomunye wayo leyo nto yokubulawa kwabantu, njengoba wayengomunye wama-ministers kahulumende weZimbabwe wayebulala abantu.
Kodwa umnumzana Believe Gawule ilunga leZANU PF uthi uMnangagwa wethula amazwi aqhakathekisa ukubambana kweleZimbabwe.
Lapha nje yebo kambe umongameli uyabe zama ukugcizelela lokukhuluma engabe kubeka ngenye indlela abantu mhlawumbe bangakuzwisisi ngayo, but umongameli uzama ukuthi ame ngeconstitution yeZimbabwe. Iconstitution yeZimbabwe ithi Zimbabwe is a unitary state. IZimbabwe kayila ma states ama provinces ukuthi azimele hodwa kumbe njani njani kumbe lokwana, akukho eZimbabwe lokuya. Njalo iZimbabwe ilamandla ileli ama provinces yanika ilokuze ne devolution kuma resources ukuthi abenefite nge devolution, but Zimbabwe is a unitary state. IZimbabwe lilizwe elilodwa elingalama boundaries phakathi kweshukanisa ukuthi leli ileli lizwe leli ngapha leli lokhu ngokulizwe kumele kodwa iZimbabwe injalo. Yisekelo sombuso wethu weZimbabwe yikho esikuchoyo lokho. Phela umongameli enjana laye uyiproduct yesisekelo sombuso. Umongameli ubuswa yisisekelo sombuso, ulandela ukubuseli kwakhe isisekelo sombuso. Ngawo-ke akukhulumayo yiko kanye okukhulunywa yisisekelo sombuso. Yiko ukukhulunywa uPresident Emerson Mnangagwa. Isisekelo sombuso, ukhuluma isisekelo sombuso ngoba umele yena uvikela isisekelo sombuso. Yiso asivikela njalo, amele asivikele ngazo zonke izikhathi. Yiko akutshoyo lokho xa ekhuluma esethusela inkulumo. Kayethuseli hatshi, ukhuluma sibil qo lokukhona kanye okumqoka okubekwa okwethulwa isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Sengangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Kubikwa ukuba kulabantu abaningi abafuna ukuyahlala, sizaphinda njalo lokho. Kubikwa ukuba kulabantu abaningi abafisa ukuyahlangana lesihlobo labangani kusasa ngesikhathi sekhefu likazibuse kule Melika. Umsakazi weVoice of America ubika ukuba kulabantu abafika phose izigidi ezimbili lengxenye 2.4 million abagade izindizamtshina ngolwesine, njalo kukhangelwe ukuthi abanye baza kwenza okufanayo namuhla. IRussia lithi selihluthune idolobho elisesabelweni seLuhansk. Abezindaba abeReuters babika ukuba umphathintambo wobona ngezomvikela kweleRussia ubukele umkhokheli welizwe lelo ukuthi sebekhulule isabelo lesi njalo baqhubekela phambili ngempile. Kodwa ophethe ugatsha lwezomvikela kule Ukraine uthi kungamanga aluhlaza tshoko okwethulwe ngele Russia. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngodaba lwesithembu. Usukwicamfundo solwayo ngwenya usanda kuveza ukuba ulamakhosikazi amathathu ahlala lawo endlini yakhe kobulawayo. Kulabanye abantu abamangaliswa ludaba lolu, kube labanye njalo abancoma ukulandela kwakhe amasiko. Kuyini isithembu? Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxa lonkosikazi Siphiwe Mafu Sithole, ingcweti kwezamasiko.
Isithembu kwakuyinto eyayivamile kakhulu esintwini. Isithembu ngoko esilisa ela amakhosikazi amabili kusiya phambili. Kwakuvamile ekadeni ngesizathu sokuthi obaba bebengamaqhawe ngokuba zingwazi. Ekubeni ingwazi ugwaza la ugwazwa, ngakho babesifa kakhulu. Basale sebebalutshwane, omama basale bebaningi. Ngaleso sizathu la ngokuzama ukunakekelana, ubaba yedwa wayecina ephiwa umthetho yinkosi kumbe zinduna ukuthi khona athathe abafazi babembalwa. Kodwa ensukwini zalamhlanje angikuboni kuyinto enhle.
Umankonjeni uthi umdeni wakhe wehlelwa liyezi elimnyama ngenxa yesithembo.
Ngingumuntu olezithelo, mbimuli yakwethu ilezithelo ezimbi ngesithembo. Ngoba ukhokho wami ongondlileyo ube yisiphofu engaboni. Unyane wabo kanina wakhe emhlabe amehlo ngosungulo, ehlaba through indlebe kuze kuye fahlaba ilihlo ngenxa yobukhwele. Amehlo akhe adubuka afa, wakhule seyisiphofu. Udade wabo wamenza okufanayo, wakhule isacuthe. Umne wabo wakhula engathi ulokuphambana okuthile engqondweni. Abanye bangaba bazi laba bantu bebehlala eFlabhusi eJulube, kuthiwa nguphofana lona vine lophamula amalilo. Ngaleso sizathu isithembo mina angisuye umuntu osakholelwa kiso. Kube sokuzokuthi ngakithi komafu ngapha kwathiwa sesingaba komvubumbili, zingabantathu sezihlola. So kusitsho ukuthi isithembo singavela sedlule sababili sokusiba sesithathu, vele kwakuveza imihlolo emuhlini. Ngakho asisesihle isithembo njalo abantu umhlaba uNkulunkulu sebalansile. Inani labo mama lelabo baba alisehlukani njengelakudala. Mina ngwami kangisithandi, kangifuni ukuqamba amanga, lingixolele kulokho, kodwa kwakuyinto eyayivamile. Ekuphathweni kwamakhosikazi esithenjini bekumele ubaba abaphathe ngokufananayo. Mayethengela unabani irogwe athengele bonke, nxa ethengela abantwana bakanazibani athengele bonke, nxa esenzela loba ngubani uluthwenzele bonke. Besinceda ekuthini lo babo lesithembo ubesiba yisikhulu ngoba uyabe lamasimu amathathu nxa elabafazi abathathu, kanto leyo mfazi oyedwa ubesiba lensimu eyodwa. Kodwa abantwana bangikhona babi lempilo enhle, abantwana bangikhona lenhliziyo ziba nzima bakithi ngoba bakhula bengatholi uthando olwaneleyo ubaba bemthola ngosuku lozopho lukanina, okuyinto engahlanga. Asichiyeni isithembo hlabezwe.
Umankonjeni uthi obaba babephila ngembiza yamadoda.
Ngoba kunzima ukuthi ubaba emunye esesiya kontrola abafazi ababili abathathu. Kanti laba bafazi bevele bephila ebuhlungwini ngoba ngolunye usuku umama ubefisa ukuthi abe elo wesilisa kodwa engamtholi ngobe komazibani. Nxa evuka ekuseni umama lo uvuka efuna ukulwa. Kanti langaphandle kwakho khona lokho. Omama laba kubenza bacine befunda ukungathembeki. Ukungathembeki umuntu wesifazana kadalwanga elakho. Ukungathembeki umuntu wesifazana ukufunda ngama lifetime experiences anjengezithembo. Ngoba ma usulamba, survival knows no boundaries. Omama laba bacina behahabela abazulu emagumeni, bacina bephuma besiya ngaphandle. Akukho ukuthi kuthiwe ubaba uqinile unjani njani wonke lezi zinto esizizwa. Bebesizwa kuphela zinqayi lezabe bezinatha emsamo. Kodwa ngokudalwa komuntu, umuntu sidalelwe i-1-to-1. Asidalelwanga ukuthi ubaba emunye uzaphuma aye ngaphandle aphenduke uphenduka ihloka libuthundu ngase libuthundu sokumele lincediswe ngelako makhelwane sokuphambanisa ubuntu bethu asikufuni lokhuya.
Enye njalo ingcwethi kwezamasiko umnumzana Mbuso Ngwenya uthi isithembo sasilungiswa ngamakhosikazi
endulo kubukeka ngathi isithembo lesindoda yona yayingazi thathela isinqumo yayithi ngabona ukuthi mhlambe sokunomama emthandileyo iyecela kunkosikazi omdala unkosikazi omdala kube nguyena oyigunyazayo ukuthi hayi ungamletha lowo muntu azokuba ngumunyane wethu kokunye kuthiwa wayezaya yena umama ngokwakhe ayeqomisa ke ayekhombisa leyo ntombi eyikhombisela umkakhe ngoba ethanda ukuthi bazokuba ngonyane wabo.
Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Namhlabe sixoxa lengcwethi kwezamasiko uNumzana Mbuso Ngwenya kanye lonkosikazi Siphiwe Mafu Sithole. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Lamhlanje sihamba lomfundisi Vusani Sibanda.
Ngibonge baba unkomo labalaleli. Ngithintwa ngamazwi angihlukumeza njalo. Amazwi athi hlonipha uyihlolonyoko ukuze insuku zakho zandizweni. Umzali unguNkulunkulu oqala emhlabeni. Ngiyomazi kanjani uNkulunkulu sehlulwa ikwazi umzali? Ngithi ngizokunakekela kanjani uNkulunkulu sehluleka ukunakekela lomzali ongilethe emhlabeni? Umzali uthi ute unthwale 9 months nzima simhlukumeza mhlawumbe lesisu sami. Wangiteta nzima ephakathi kokufa nokuphila. Wangikhulisa nzima esebenza emakhishini ehlakulela abantu emasimini ukuthi mfunde ngikhule ngibe ngulo muntu enginguye. Ebiyintango zabantu elimela ba ukuthi ngikhule. Namhlanje ngifundile ngiyasebenza. Ngiyenzani ithini role yam kubazali abakulethe emhlabeni? Ithini role yakho kubazali abakulethe emhlabeni? Wenzani ukukhombisa ukuthi bazali ngiyabonga ngakho konke elingenzele khona? Ngingulo muntu enginguye namhlanje ngani? Ngiyenzani? Yini umzali wami athi mayibhekile ngami ame athi ngiyasibusisa isibeletho sami ngokuzala uzibani? Ngoba namhlanje ngulo muntu enginguye bekani lekhaya lami bekani because of umntana uzibani. Yini eyenza umzali azibusise ngokuba khona kwami ngokuphila kwami? Ncoko zikaThixo umnikelo o isibusiso o ishubu zokuqala yikubonga komzali. Lokho okuncane omenzela khona ma umzali ethi mntana nami ngiyabonga inkosi kubusise ubusisekile. Ungaze waqalekiswa ngumzali uthola ukuthi ngilana ngiyasebenza. Yingilongu ngisambathi because of umzali wami. Kodwa umzali wami ucela ithukela next door angikazi ngikhohliwela ngayo. Yisiphi isibusiso ngithi nginaso? Sande ngisenkonzweni phethe iBhayibheli. Niyokwenzani? UNkulunkulu wami wokuqala ngikhohliwe ngayo. Umzali ongilethe emhlabeni uhlala endlini evunzela iyanethela. Sande ngisenkonzweni nginesishumi namnikele. Kodwa lo uNkulunkulu wokuqala ongumzali ogijime nami kunzima ngikhohliwe ngayo. Yini ezangilungela? Yini ezongilungela? Sometimes uthola ukuthi umzali unaye uzothi umuntu angikhulumisani lo mzali wami angifuni umzali azonyathela emzini wami. Kodwa lo mzali ngiyini le role model ongiwulo umuntu enginguye ngikhuhle lo mzali lo. Namhlanje ngizibona sengingcono ukudlula umzali. Isibusiso sokuqala umzali ukuhlonipha umzali asokumguqela kuphela. Ukuhlonipha umzali asothi mama ngiyakuhlonipha ekuseni emini, mama ngiyakuhlonipha ntambama, mama ngiyakuhlonipha baba ngiyakuhlonipha. Ukuhlonipha umzali yizenzo ozenzayo to appreciate abazali bakho ngokukuletha emhlabeni. To appreciate wonke umuntu ongumzali okhoyo ukuthi ngiya-appreciate ngabazali kimi langikhulisa ngingulo muntu enguye ngani. Ubonisa ukuthi ngiyalihlonipha abazali. Ngikulinakekela. Ngilethile emhlabeni la nginakekela. Now it's my turn ukuthi ngilinakekele. Sibusiso sikaNkulunkulu siyohlela phezu kwakho. Nevi isibuso somdali sehlele phezu kwakho umzali wakho ekhala ngawe. Umzali wakho azashona umzali ebophi joy athi angifuni uzibane ethuneni lami ngitsho lasemfeni yami angazanyathela leso siqalekiswa sikwele kuwe kuphela siyawela kuwe labantwana la kusizukulwane esizayo asilungiseni amaphutha esinawo nabazali bethu izinto ziyohamba zilunge masibonge uNkulunkulu wokhokho bethu uNkulunkulu wamandla senze sizithobe sihlale singabantwana njalo kubazali bethu sihloniphe abazali bethu sibakhumbule lapha bekhona babusise isibeletho sabo ngokuletha thina emhlabeni sibe yisibusiso kubazali bethu ngibonge
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Busani Sibanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga kakhulu untungamili nkomo ungathinela kusasa Wezabacha namhlanje siwaqala iqembu labasakhulayo owaye ngumdlali wenguqu kuqembu leIslanders unetsayi moyo uJoseph Njanji usipha lolodaba
Umoyo waziwa kakhulu ngegama elithi Super Netsayi usungule iqembu leSupernets ngo-2021 ephela indaba lapho ahlala khona.
Iproject yeSupernets ngiqalise during i-lockdown ye-COVID. Laphana songani kuyavula but abantwana bengakabuyeli ezikolo, you know, I saw a lot of boys within area enhlala khona phela ndaba doing nothing so I then thought ukuthi hayi what is silungisa amabhora ngibanika amabhora to play and from there then the idea of having an academy came up and it was there though but you see I did because of into that zenzakala as a COVID these boys when they came in we then started putting back train and then we developed that's coming up with the Supernets Academy.
Umoyo usebenza labasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwechumi lanye kusiya kwabaleminyaka elichumi lasikhombisa. Iqembu lakhe lidlala kuZimbabwe Football Association Bulawayo Province Junior League kusigaba seSerie B. Uthi uthole usizo oluvela kubomakhelwane, izihlobo kanye labangane ukuze ayelelise ukuba yingxenye yeligi yabasakhulayo.
Ama sponsors at this time, ama companies, they are also having a hard time. So uthole sponsorship kunzima, but you know, there are well wishers, there are people who are assisting, like for instance, friends in the UK and America, Vasi Chayani, my daughter's registered, Wulik, Abafana Vedali, because I told them of the project and they really said that's a good thing, supporting Abafana to do something. Bachai, my daughter's registered. Someone also came up with a donation year kit, Abafana. So at the moment, we are okay in terms of Utabafana Vedali. Lamapora akona akona nyana nje amapora what we need now is probably financial transport
umoyo uyabadinga njalo abanye abangaphathisana laye ukuqeqetsha iqembu lakhe le Supernets njengoba yicina ebachiya bodwa abafana ngoba engomunye wabasebenza lenhlanganiso ye Premier Soccer League ukuba amaqembu alandele imilayo yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we COVID-19
ku PSL I also assist as a COVID 19 compliance officer so we look at ukuthi izinto a ground ziya comply according to ama regulations awe COVID-19 which are required by the Ministry of Health and the SRC ukuthi everything falls in place according to ama requirements
umoya udume kakhulu ngeminyaka yama 1980s lapho edlalela khona iqembu le Highlanders njalo ke wadlalela iqembu lesizwe elama Young Warriors udlala kwakhe kwaphazamiswa ekulimala kwakhe idolo okwenza wahlala isikhathi eside engadlali njalo ekuphendukeni kwakhe udlalele iqembu le Red Seal Rovers lalo futhi ele Highlanders eminyakeni edluleyo ke waba ngumqondisi wamaqembu abalisa lona ele Highlanders kanye lelezi Leopards ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji
singagqibi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo izitolo eziningi labathengisa impahla ezijeneyo emgwaqweni kabasamukeli idola leZimbabwe Umkhokheli webandla lemthokazi Republic Party uthi ngabamesabi umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa ukubasusela amanqe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalelisayo uGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.